Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Jona njani mtwazo omuhle siyalambulela kumsakazi we Studio 7 lamhlanje ngomgqibelo mhlaka 21 Ntulikazi 2018 igama lami ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulokuthula okumangalisayo kwele Zimbabwe okwamanje ngesikhathi sokhetho.
We don't want any
violence. They will do their best to provoke you.
Gasifuni ukuthi kube lodlakela. Bazaliqala kodwa lingaphindiseka.
Uphenyo olusanda kwenziwa inhlanganiso ye-Afrobarometer luveza ukuba abantu lokho besesaba ukukhuluma emphakathini ngezombusazwe.
Iqiniso likabi khona ukuthi abantu isikhona yini idemokhrasi ngayikabi khona ukuthi sengawuvuteka kakhulu ukuthi mina ngihambeluzibani. Bakwesaba ukuthi bangahlukuluzwa kumbe banyamalani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulokuthula okumangalisayo kwele Zimbabwe okwamanje ngesikhathi sokhetho. Uthi abantu kumele baqhubekele phambili bekhankasela ukhetho ngokuthula. Umnangagwa wethule lokhu lamhla eRudaka Stadium eMarondera esabelweni seMashonaland East emhlanganweni webandla leZANU-PF wokukhankasela ukhetho oluzayo. Umnangagwa uthe udlakela kalufunakali eZimbabwe.
We don't want any violence. They will do their best to provoke you. Kutkuwe ne violence. Don't be provoked.
Gasifuni ukuthi kube lodlakela. Bazaliqala kodwa lingaphindiseli. Lingabantu abalenhlonipho njalo liyakwazi okumele likwenze.
Kuthi inkosi yokwasara only 10 days, 9 days. And it zokushika pa my election. Kine urinyaro this time around.
Lingethuswa ngokungamabandla lokhu okungalancedo. Sokusela amalanga amalutshwane ukuthi kube lokhetho. Kulezi nsuku kulokuthula okumangalisayo eZimbabwe. Abantu bayahamba lapho abafuna ukuya khona ngesikhathi sokukankasela ukhetho. Thina sizingcwethi kwezombusazwe.
Umnangagwa uthe amabandla aphikisayo achitha isikhathi elwisana leZimbabwe Electoral Commission kulokuthi akhankasele ukhetho oluzayo.
That is not a government commission. It is an independent commission.
IZEC kayisilo hlangothi lukahulumende. IZEC izimele yodwa. Akula bandla okumele litshele IZEC ukuthi kumele yenze.
By the Electoral Act and by the Constitution. And the win rampant obey the
IZEC kumele yenze konke ekufunayo ilandela isekelo sombuso welizwe. Kubandla leZANU-PF siyahlonipha isekelo sombuso welizwe. Ngakho ke ngithi akumelanga kube lodlakela ngesikhathi sokhetho oluzayo.
Uphinde wathi uyalalela okukhulunywa ngabantu.
Under this new dispensation, we say ourselves the president is a listening president.
Esikukhulumayo lapha ikuthi umongameli wenu ngumongameli wabantu ngoba uyalalela abantu.
Is a listening leadership.
Umongameli ngumuntu omele abantu njalo owenza konke okufiswa ngabantu. Inkokheli yebandla leZANU-PF inkokheli yabantu. Abantu yibo abakhokhela ibandla leZANU-PF. Ilizwi labantu lilizwi likaNkulunkulu.
Uthe uhulumende wakhe uzaqhubekela phambili enika abantu inkomo ukwenzela ukuthi bathuthukise umnotho wabo.
Pamberi no kubatana, pamberi no kuina my election, pamberi no kuina my election, pamberi no development, pamberi no masholeni.
Kusenjalo umanyana we MTC Alliance wenze umhlangano ukhankasela ukhetho eWhite City Stadium ngoBulawayo. UChris Gande usetulela lolodaba.
UChamisa obekhatshwe ngumkhokheli webandla leZaphu umnumzana Dumiso Dabengwa kunye lomnumzana Walshman Ncube umkhokheli webandla leMDC utshele umhlangano lo ukuthi kungela ukugqilibezela usenqobile ukhetho oluzenziwa mhlaka 30 Ntulikazi. Indodana kamuyi uDokotela Joshua Nkomo usibangilizwe laye ubekhona kulumbuthano. Unxuswe ukukhuluma amazwi okukhuthaza ukumanyana kukaZulu.
Sanibonani bantwana bezibaba. Injani mphakathi omuhle. Nina elithanda ukuthula. Ngiyabonga ukungusa kwenu lamhla lapha. Ngibuye lapha ukuthi sizokhumbuzana ukuthi singabantu banye.
UChamisa uncome umnumzana Dumiso Dabengwa njengomuntu walwela impi yenkululeko wangazaphazanyiswa ibuhuquluzi kodwa wala ehlonipha injongo yokuya empini.
They abused you, but you remain true to the values of the liberation struggle. And this is why I'm particularly happy that as we go to this election, this candidature is being endorsed by the icons of our liberation struggle.
Pambilini, umkhokheli weZaphu umnumzana Dumiso Dabengwa utshelela umhlangano ukuthi ibandla lakhe liyamsekela uChamisa njalo wake wazama ukunxusa amanye amabandla ukuthi lawo amsekele okugoqela unkosazana Thokozani Khube kodwa kwehlula.
Lokhu ababekutsho besithi bona kumele siqalise kutsha sokwehlule. Labo esabakhethayo ukuthi basibuse eZimbabwe sebehlulekile.
Umnumzana Ncube yena uthi abantu bengayenqwa libandla lezanu PF elithi kumele libuyiselwe embusweni ngoba liletha indlela entsha yokuguqula umnotho welizwe. Ke sizwe amazwi kamnumzana Ncube.
Kulento eyodwa kuphela ezama ukuphambanisa ukuthi sifike kusecond independence kalula. Into leyi yilabo esibanike umsebenzi ukuthi babe ngo-referee kwi-election leyi.
Ugogo olomfanekiso wasabalala kumfanekiso kamabonakude enkundleni zokuxhumana esithi usekela uChamisa laye ubekhona wasukunyiswa kodwa kazange akhulume loZulu wanyenyezela uChamisa impiko yakhe. Qede uChamisa walandisa ukuthi ugogo lo uthi kusukela lumfanekiso wafakwa ebulenjini usekhathazwa ngabantu abathi bazambulala ngoba isekela uChamisa. Kodwa uChamisa utshele ugogo lo ukuthi engethuki ngoba kuseyaphela inyanga uzabe esebusa yena njalo uzamnxusa esikolweni se-State House. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, igama lami nguChris Gande.
Uphenyo olusanda kwenziwa inhlanganiso ye-Afro Barometer luveza ukuba abantu lokho besisaba ukukhuluma emphakathini ngezombusazwe. Uphenyo lolu luveza ukuba loba nje abanye sebekhuluma ngezombusazwe bengasabi lutho, lokho likhuphukile inani labesaba ukwethula abakucabangayo ngezokhetho langezombusazwe kwele Zimbabwe. Okwamanje uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyajabula ngokuthi abantu benza santando ngesikhathi sokhetho. Ake sizwe umnumzana Cosmas Jabalala ekhuluma ngophenyo lolu langezombusazwe kwele Zimbabwe.
Kathesi ngithi ungathi ananzelela abadube ikuthi
sifuka esikhathini ekade sinzima isikhathi sokuthi kade nxa ukuthi ungakhuluma ngepolitics kumbe ukhulume okungani yakuzwisise ngendawo zombuso azi abanye bezingani babehlukuluzwa abanye befika empayini sokuthi beze benyamala lesi beyabona ukuthi baye ngapi. So lakade simoya lwani ukuthi abantu bephumele egcekeni bethi mina ngihamba lozibani. Laloba sokukhulunyiwe mina ngokungena sithi abantu sibe ne-democracy sebengakhuluma ngabakufuna ukuthi bakhulume. So iqiniso lekabi khona ukuthi abantu sekhona yini i-democracy ngayikabi khona into engavuleka bakhuluma ukuthi mina ngihamba lozibani. Bayekwesaba ukuthi bangahlukuluzwa kumbe banyamalaliswa.
Kodwa kulukhona okubanika isibindi lawo onje ukuthi ungakunika isibindi sibili ukuthi ukhulume into ezinjalo.
Isibindi sikhona kodwa ebantwini abalutshwane abananzelelayo. Labo nxa bekhuluma isibindi sakhona singeke sithi isibindi esipheleleyo. Isibindi sophunga ukuzinika ukuthi njengoba sijile ukuthi sokule democracy yanale ukuthi umuntu sengakhuluma yonke into. Njengoba nje sesibona izinto kumathelevision nje amanye amaparty amanye ama rallies ama opposition parties ayi asengana sephuma lawo ezimsakazweni ama radio la kuma television bona konje sinika nje maybe singe singathi maybe sithi na 40% yesibindi singasenti point sifunga ukukhuluma nje kodwa ayikhona siyasikhuluma imoto singahlaliseka
singathi ke kuyahambelana la kono ku okwakudala okwenzakala khona ngapho okwe-ground ukuthi abantu lokho besakucabanga sibili kakhulu.
Hayi njengamandebeleni babudube emandebeleni ngapha esayidini bethu abantu babuhlungu kakhulu. Hayi okwe-ground yes bengakufaka eceleni ngezindaba but khona kakhulu especially nasikhangele emavotini yikho okuhamba phambili.
So kuyakhanya sibili ukuthi abantu bame ngaphi nxa sokubuye zombusazo.
Kuyazicacela kakhulu especially kulaba abadala abavele bawubona umumo osusela kudala. Yes, ngathi wontanga yes, ngabe sizwa lapha lalapha nasitshelwa. But ebadaleni abavele abangabo bakudala abakwaziyo ubuhlungu bakho konke abahlangana labo, hayi bakwakhi bame ngaphi.
Lo ngumnumzana Cosmas Tshabalala, isakhamuza kobulawe obekhuluma le Studio 7.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku-15460 kHz ku-short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Iqula labadala ababizwa ngokuthi the elders elake layaliswa ngowayesesikhundleni kule Zimbabwe umongameli Robert Mugabe lithi kumele abantu bakhankase ngokuthula njalo bengahlukumezi iCommission yeZimbabwe Electoral Commission ngokuyitshila umoya. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Umgcini sihlalo waleli qula umnumzana Kofi Anani utshele intatheli zindaba eHarare lamhla ukuthi kumele inkokheli ilandisele uZulu ngenza kumenzela khona hatshi ukujikijelana ngamazwi athukayo.
Because the main thing is not to incite.
Okumqoka ukuba kawuvusi laka lwabantu ukubathothozela ngoba awazi ukuba bazokwenza kanjani lapho usowenze njalo. Ilizwe loZulu weZimbabwe kawakudingi ukuba babe belokhu bethothozelwa bevuswa ulaka lwabo. Kumele belandele izivumelwano ezimunyethwe kugwalo lwe-Code of Conduct olukhuluma ngendlela abezombusazwe kumele baziphathe ngayo, hathi ukutyotyozela abantu.
Omunye okuqula leli unkosikazi Mary Robinson uthi ukhathazekile ngendlela inkokheli yeZimbabwe Electoral Commission ehlambazwa ngayo nguZulu ebulenjini bokuzilibazisa obunjengeFacebook lokunye okuthiyeneyo.
So this is not acceptable. Yes, you can criticize.
Asikwamukeli lokho thina. Yebo lingachothoza indlela abezek basebenza ngayo ukuba baqina ngomthetho kakhulu. Kuyavunyelwa lokho. Kodwa ukubahlambaza ngayiphi indlela yezokukhulumisana akuvunyelwa.
Iqula leli lithe lanelise ukubonana lenkokheli yamabandla ezombusazwe encintisa kukhetho lukamongameli, inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu kanye le-commission ebona ngezokuqhutshwa kokhetho elizweni iZEC. Kodwa lithi kalenelisanga ukubonana lowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe owake wabavimba ukuthi bengazehlolisisa ukuqhutshwa kokhetho eZimbabwe, baqonqosele uZulu ukuthi aziphathe njalo ayevota ngobunengi lokuthula. Umnumzana Anani wayengunobhala jikelele wenhlanganiso yamazwe omhlaba e-United Nations, kuthi ke uRobinson wayeyinhloko kahulumende kwele island. Omunye wabo owenelise ukuya kwele Zimbabwe ngumnumzana Laka Brahim owayengumphathintambo obona ngezokudlelana lamanye amazwe kwele Algeria. Kusenjalo abenhlanganiso yamazwe akumanyano wezwekazi le-Africa owe Southern African Development Community lamhla baphawule ngokusemthethweni iqula labazabona ngezokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe, iSADC Electoral Observation Mission to the 2018 Harmonized Elections Zimbabwe. Labo bakhuthaza inkokheli yamabandla kanye labalandeli babo ukuba bebovuma ukwehlukana imibono kungekho kuhlukumezana. Bakhuthaza njalo abezekhi ukuba baqhube umsebenzi wabo ngendlela engasolisiyo, inkokheli yamabandla layo ibe ngumzekeliso ngokuqhuba ukhetho oluhloniphekayo. Umkhokheli waleli qula umnumzana Tete Antonio ongunobhala omkhulu ugatsha lwezokusebenzisana labakwamanye amazwe elizweni le-Angola uthe kuqakathekile ukuthi kuqhutshwe ukhetho ngokulandela imithetho yelizwe leZimbabwe.
The democratic elections, if professionally managed and well,
nxa ukhetho lungaqhutshwa ngendlela kulondolozwa amalungelo oluntu, lulakho ukusiza ekuthini kube lokuthula nokuhlaliseka elizweni. Kodwa nxa lungasaqhutshwanga ngendlela, lulakho ukubangela ingxabano enkulu.
Kodwa inkokheli yamabandla ezombusazwe ebikulo mkhosi ebalisa umnumzana Alpheus Mapranga unobhala webandla le-United African National Council isole kakhulu okwethulwe ngabamele iSADC kulo mhlangano.
Abantu laba yinhlala yenza yabo le, bayaphongubuya bahlala lapha eZimbabwe. Ngiyabona laba abakufuna lapha eZimbabwe bawuthakazela ukuthi iZimbabwe kule zinto eziningi ezokubona lapha eZimbabwe, kule Vic Falls kulani lani. Ngiyabona izinto yikho lakho abakulandayo sibili, ngoba kuyindaba yama-elections, izinto ezimele bazikhangele sibili, angiboni bezikhangela mina bona.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Thabani Jigere, umkhokheli webandla le-Economic National Democratic Party.
Abala ncedo, abala sizo ebalalo kuma-election, they are just there for ukuthi bazobona ukuthi kuhanjwa njani, ukuthi kuvotwa njani.
Kodwa abeSADC laba bathi bona basebenza ngokulandela imithetho yelizwe lapho abahlolisisa khona ukhetho. Iqula lakuqala elizothatha isikhathi eside leza kuleli mhlaka 7 Ntulikazi, kuthi ke elizohlala insuku ezimfitshane lona lize kuleli mhlaka 18 kuyona le inyanga. Amalunga okuqula leli avele kwele Democratic Republic of Congo, Lesotho, Namibia, Malawi, Mauritius, Mozambique, South Africa, Tanzania le Zambia. Leli qula lithembise ukuza kwethula umbiko walo wangemva kokhetho mhlaka 1 Ncwabakazi. Ngimele iStudio 7 ngise Harare, ngingumavis Gama.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Wo manje sengilichiya kancane ezandleni zika Sithandekile Mhlanga kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhla siqhubekela phambili ngokuxoxa labesifazana abazancintisa kukhetho oluzayo. Sixoxa lo nkosazana Nomvula Mguni, onqintisa ukukhethwa lokudinga ozamela ibulawayo East edalele parliamente njalo ekubandale MDCT elikhokhelwa ngokosazana Thokozani Khuphe. Siya kwamukela kuhle.
Ngiyabonga mama. Okay, igama lami nginomvula Mguni, ngqintisa ebulawayo East ukuba ku House of Assembly ngikuqembule MDCT ekhokhelwa ngu-Dr. Thokozani Khuphe. I'm a nurse by profession. About 2006, the company I was in July asked me to put in transfer in Harare. But when I went to an Arabic school, two Arabic school, only in grade 7. From all the way from 4 to grade 7, they were my late sister's children. So I asked Wuti Ningapala, Ingobula, or Ibakali Bapale, a crucial year's Zavo, the company Yasin and Yana. And then I won't have any women Jesula or Mama, or the company I put over. Because they can say, I don't want to cheer on 70, you can't even drag on the file against the passage in this country.
Umkhankaso wakho uhamba njani? Kuyini osukwenzile kathesi?
Umkhankaso wami uhamba kuhle kakhulu. Ekwenza kakhulu ngamadoti ngoba kungenza ngihlangane nabantu abasesiqintini lapha engintisa khona. Ngibuye ngifake lamaposta kwezinye indawo. Ngincedisa i-team yami engisebenza layo ngoba ngile wot ezimbili uwot 3 lowot 4. So ukhansela uwot 3 la ngamanye amalanga ngiyabinye la ngamanye amalanga layo uyasala ele team beqhubekela phambili ngibuye ngiye kuwot 4 la ngiyoncedisana layo ngiyoncedisana ukukhansela khona ngayo.
Siyananzelela njalo ukuthi ibandla lakho esikhathini esedluleyo belibambene lelikhokhelwa ngumnumzana Chamisa. Kathesi ke kunjani nxa likhankasa khona ngapho libona ingani losekelo olunengi olwedlula abanye benu?
Futhi kusincedile kakhulu kukhankasa especially nala madododo ngoba abanye bebengazi kakhulu ukuthi kwenzakala. Ngoba abantu babona ngazani u-president wethu Dr. Khuphe wabaleka. Kabalekanga kulela ligembu. Yena ne-constitution nguye ovele kumele ukuthi akhokhele ngemva kokusithiya kukababuthwangerayo. So abantu basithekisa ukuthi hayi iphathi lingeyethu le yithi esayibumbayo ayisho phathi yomuntu ehede linahlalani sena sihambe ngephathi yena le esiyaziyo.
Kodwa libona ingani usekelo lilalo olwedlulwa abanye benu abakachamisa kumbe abezana uPhiwe?
Ngikhangele kobulawayo lapha engincintisa khona usekelo ngibona angani silalo. Ngazi kwezinye indawo ezisemakhaya ngoba angisebenzeli khona. Kodwa nxa ngikhuluma labantu lapha kwebulawayo ngibachasisela ukuthi okwenziswe sifike kulesi sigaba kuyini. Bayakhanya bayazwisisa ngoba babesizwa amanga kakhulu kumamidiya la.
Ye, isigaba leso ofuna ukusimela ibulawayo East kuyini okuhlupha kakhulu esigabeni seneso ofuna ukukulungisela abantu?
Ayisini engikhangele okwenzakala esigabeni. Mina as an MP kumele ngimake sure ukuthi I put down a parliament sifaka ama policies that are investor friendly azakwenza le local authority isebenze kuhle. Ngisitsho ukuthi besifuna vele ukuthi ngasi yangcindizela i devolution ukwenzela ukuthi sibe lama provincial economy where people within their provinces bakhone ukuzenzela lokuzilungisela izinto zabo babe le budget eqondane lawo. Bayibone ukuthi bayithamela lapho okumele iye khona. Izinto zingabi centralized eHarare ngoba nxa zi-centralized eHarare yikho kufuna kusenza ezindawo ziye-marginalized. Make sure ukuthi ama-ministries asebenza kuhle ngendlela okumele asebenze ngayo. Hlale ukhumbule ekhaya ubuye uzovikela abantu ukuthi hayi bakithi lapha sesihambe ngalokhana sesikukhulumile sesihambe ibanga elingaka. Engingalithiyela abantu ngelokuthi bakithi khulu kakhulu nxa ngikhangele omama izinto sizenza kuhle. Omama yithi imizi, yithi esimise imizi. Abake bazame upresident wethu ongumama ngoba uthe engu-deputy prime minister ungahamba empilo ngale uzabona uthile imaki yezinto azenzile ama-laundry machines, into ezinjengalezi etshengisa ukuthi une-development ngaphi enhlizweni yakhe uyafisa ukuthi ibulawayo ikhuphuke.
Leyo balaleli biyingxoxolo nkosazana Nomvula Mguni onqintisa kukhetho lokudinga ozamela ibulawayo East edalele parliamente ekubandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siphindeza xoxa njalo lo mnumzana Joseph Juma omele iphela ndawo mpuphuma edala lepharlamente oncintisa kukhetho kuleyo ndawo lonyaka ekubandlale ZANU PF.
Umshini weZANU PF uyahamba omanga njengoba ubona umongameli ubheda ilizwe lonke lathi lapho esikhona sibhizi siyakhankasa ngikhuluma nje namhlanje so. Mina kimi ngabasemakothweni nabomama ekhankazwa akumiwanga ibandla leZANU PF thina sakhona sidla amahambo lasibili siyagijima akuthambanga konke lokho kutshengisa unqoba okuzaba khona mhla ka 30 July.
Singathi nxa ke likhangele kodwa baba Juma libona zani lizanqoba sibili?
Akula ngenye indlela vele esingakhuluma ngayo. Akulokunye okungenzakala ngaphandle kokunqoba. Sesisebenzile umsebenzi umongameli wethu usetshengisile ubana yena uyingcithi ekutshintsheni isimo sesizwe in terms of i-economy. Siyakwazi ubana uzibuse samthatha ngo-1980 kodwa into elokhu isehlula ngumkhonomi manje nango umongameli wethu ubuya ekhuma ngomkhonomi. Uyakhuluma sithi hhayi asakhuluma into zezilongane sesifuna isilongane sokuthi phambili le moto phambili lokuphumelela ukwenzela ukubona by 2030 abantu bethu singathi izimuli lezi eziphansi zinikise ziku-middle income base yikho lokho okudlulela ngomongameli. So wonke umuntu ofuna impumelelo yeZimbabwe uyakwazi ukubana ivoti yakhe kumele iye ngayo.
Ye, kodwa liza kufeza njani konke lokho baba Juba?
Lokhu kufeza into elula baba. Ilizwe lethu beselifile ngenxa yokuthi kodwa bese sizivalele phandle sodwa sathi kodwa mina siyakwazi ukuzibonela sisodwa sakhuluma sathi obritana keep your Britain thiyawukhipha waZimbabwe nokwana lihlaza kwenziwa akula muntu ongaphile yedwa empilweni kuyabe ngizini wenunje so emzini wakho ungeke uphila kudle nomakhelwane njalo ngelasawudi ensuku uqala ukupheka isishebo sakho uzayicela ngabi nxa ungadlele nabomakhelwane. So ukudlelana yinto exaxeke kakhulu yinto ebesesiyiphambanisela leyo ota kona besezikhipha besezicotha abantu bonke sizazama ukudlela nabantu bonke sibe sizaziphilela sodwa pho besizatsheda lobani ngoba umkhonomi is about professional trade manje even singabizile ekhotheni lapha siyenza amahembe senze yonke lobana kumele phela siwathengise phandle besiwadingisele bani njengoba besilwa nabantu bonke. Manje umongameli omutsha lo obuyileyo usevulile indlela zonke usezamile ukudlelana zabantu bonke njengobona kongikhuluma kade so amakhiwa lana ayesekela i-MDC esijezisa ngaba ngokubulala umnotho wethu sebeyiqhola ifensi sebebuye ngapha kithi manje sebekuzama ukuthi basekela ubaba emazweni nabozweni bangagwa udona very big ukuthi normal manje siyakwazi ukuthi ngemva kokhetho mhla ka 31 July uzabona ukugcwala kwamaklozeke sebuya lapha sebezovula futhi amakhampani lawana so emsebenzini izaba khona amakhampani azavula i-production izaba khona even imali izaqala ukuba khona mbidla nambidlana abantu sebethiwa le-confidence ye-banking system ngoba la mabhanga abesiqala ukwenza into abela bezenzele kodwa kuyona ungafaka imali kibo imali iyaba le into ethiwa yi-interest rate kathesi imali ungayifaka ebhenki akula kuthi olenzakalayo ngaphandle kuyecina ungasayibona usiswele ithaya ama-bank charges kuyukuthi kanti ayisiko amele kwenziwe ibhenki yikho sokwenzekena abantu bengabi le-confidence ye-banking system yethu. Manje ngemva komhlaka 31 July kusiya phambili ngale uzabona into njengoba ziqala ukuqondiseka mbindlela mbindlela zihamba. So definitely umuntu okwaziyo ubona funa izibalo ziphumelele uzavotela ubaba Emmerson Mnangagwa Mnangagwa le-team yakhe ye-ZANU PF.
Lo ngumnumzana Joseph Juma omele iphelandaba mpophoma edala lepharlamente oncintisa kukhetho kuleyo ndawo lonyaka kwekubandla le-ZANU PF.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Madoda siyovota. Sivotele inkulumo.
Asambeni thina kwelakithi.
Madoda siyovota. Sivotele inkulumo.
Asambeni thina kwelakithi. Madoda
siyovota. Singakuhlukani ngothi sikhangele ezinye indaba ebesigokhela lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulokuthula okumangalisayo kwele Zimbabwe ngesikhathi sokhetho. Uphenyo olusanda kwenziwa inhlanganiso ye-Afrobarometer luveza ukuba abantu lokhu besesaba ukukhuluma emphakathini ngezombusazwe. Sigqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje oluvalelisayo ngu-Cape Stube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.